Ikhansili yedolobho lakoBulawayo isiqale uhlelo lwesithupha lokuthontisela lokunikeza amaphilisi okuvikela umkhuhlane webilihaziya kanye lokuvuvuka inyawo okubizwa kuthiwa yielephantiasis lemikhuhlane etholakala enhlabathini. Udokotela Khula Muzinyathi, umqondisi wenhlelo zempilakahle kukhansili yakoBulawayo, uthi uhlelo lolu luzakhangela imikhuhlane emithathu ebalisa owebilihaziya otholakala emhlabathini, owehementhiasis lowelymphatic filariasis ezikolo amakliniki kakhansili.
Imkhuhlane esiyabe siyikhangele kwakhathesi mithathu. Kule kuthiwa yibilihaziya esijayele ukuthi siyibone kakhulu nxa umuntu ethambisa ekucineni kuphume igazi. Kulomunye okuthiwa yi-soil transmitted helminths esiyabe sibona umuntu esiba lamawemusi phakathi lapha emathunjini. Then kulomunye okuthiwa yi-lymphatic filariasis esiyabe sibona umuntu evuvuka izitho zomzimba. Into esiyijongileyo yikuthi abantwana labantu abadala bathole amaphilisi lawa ukuze imikhuhlane le ingandi ebantwini. Kukhangelelwe ukuthi ngomnyaka ka-2020 kube sekwehlile inani labantu abalemikhuhlane le ngamashumi ayisikhombisa nanhlanu ekhulwini.
Egcizelela amazwi kaNyathi, umnumzana Patrick Ncube ongumsekeli kamqondisi kugatsha lwezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo, uthe uhlelo lolu lujonge kakhulu ukuvikela imikhuhlane ethi baza kuya ezikolo lamaklinika wonke aleli dolobho.
Silohlelo lapha oluzoqala mhla ka-30 October kusiyafika u-4 November. Uhlelo lolu ngolokupha abantwana amaphilisi abavikela kumkhuhlane webilharzia lomkhuhlane otholakala abantwana belama worms esiswini, kube njalo lokuthontisela kwabantwana ngovitamin A. Sijonge ukuthi bonke abantwana abafanele ukuthi bathole lolu ncedo batholakale befikile endaweni zethu lapho esizabe sisebenzela khona.
Umongi wekhansili yakoBulawayo, umnumzana Claude Kuphe, uthe uhlelo lolu luzakhangela abantwana abaleminyaka emibili kusiya kutshumi lanhlanu lokuthi abadala labo kufanele bathole lawo maphilisi.
Uhlelo lolu lwe-Mass Drug Administration luzaba lukoBulawayo wonke jikelele. Sizaba sinika amaphilisi okwelapha umkhuhlane webilharzia, lo mkhuhlane wamawemzi esiswini, lo mkhuhlane okuthiwa yi-lymphatic filariasis okuvuvuka izitho zomzimba, ema-clinics wonke akoBulawayo lasezikolo. Sikhangelela ukuthi bonke abantwana kusukela ku-1 year kusiya ku-15 years bahambe either e-clinic. Laba basezikolo sizabalanda ezikolo.
Obona ngokukhankasela inhlelo zogatsha lwezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo, unkosikazi Sitshengisiwe Siziba, uthe uhulumende ubanikeze inkulungwane ezilitshumi lasitshiyagalombili, njalo imali le ayeneli kodwa bazadinga kwezinye inhlanganiso ezivame ukubancedisa ngalesi sikhathi.
Ama-populations ethu vele ukuthi divide 18,000 jonaliana usukhangela nge-population yakoBulawayo ukuthi uthi vele icina esiku 0.0 something cents per person, and okuyabe kutshengisela ukuthi vele inlutshwane imali yakhona. So i-challenge esilayo kathesi ukuthi imali yakhona ayikwani, but okwakathesi sizasebenza ngemali yona le ekhona bese sidinga la ma-partners angasincedisi. Sizabe silabo, sizaba nomhlangano la.
Isakhamizi sakoBulawayo, unkosikazi Minenhle Hadebe, uthe inhlelo lezi ziyasiza kodwa kwezinye izikhathi abantwana basala sebegula ngendlela engazwisisekiyo.
Khankaso lolo lokuhlaba abantwana ezikolweni thina abanye asiluzwisisi, ngoba kwesinye isikhathi umntwana engahlatshwa agcine segula, kugcina kusiba ngumthwalo futhi lakithi, ngoba sikhumbula kuqala babesibhoda sibili besitshela, kodwa khathi siphonguzwa sokuthiwa abantwana kusasa babuye bethwele imphako bayahlatshwa esikolo. Abazange basi-adrese basitshele ukuthi kuzayenzwa njani, bahlabe banathelana amaphilisi wona lawo.
Ikhansili ikhangelele ukufinyelela izikolo lamakolishi ezingama-200 labantu abedlula inkulungwane ezingama-960. Uphenyo olwenziwa yinhlanganiso yezempilakahle yamazwe omhlaba luveze ukuthi imikhuhlane le ihlasela abantu abayizigidi ezingama-577 million e-Afrika. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.